lake lakuzwa khonoko. Confidence makes a woman beautiful. So wena ungavele uyeyise ubudangi lomkhaba ngilamabelale ngileyo ngilama stretch marks ngilama operation angu 4 suhamba uthandela ithawu mtshengisa ama operational anti ngabantu abakhe noma bengasibo bakhe kodwa ikho khona. For those that can still afford to do something about it, si exercise nini latho mama singahlali kakhulu ahle sithi bhekile lemkhabihle ifike emadulu exercise la winyama zihlangane okunye kukhanya ukuthi it's beyond you. Nxa usizwa ngani ukuthiwa ufila ngathi umzimba wakho awulakho kodwa mina lembondini kanti iprofile saliyibonanga usebenza ngolakho mntwana okuthiwa thina sigqoka kuthiwa ngamani crop top ngoba sile mkhaba. Says who? Crop top emuntwini usebenza ngolakho. Manje ungamlanda le vera leli eliwile eliswabile lale lama stretch marks ule confidence ufika umgade ubona ngani uzathi yehla black D ngoba lama operation obaba nje labo bathanda ukukomenta nje ukuthi hey amavela awile nxa sebese makamelweni bancela ngathi zingani ufika umuntu omdala esebambile naleli vele eliswabile eliwile esemunya secwayiza lamehlo. Sori naliyesaba. Kati yenu njani? Phela wonke umuntu uyatshintsha. If you are not happy about your body, do something about it. Thina abanye we just use confidence. Confidence baby, confidence. Nje yikho pheleni lakho. Bona anti singathi faka yonke bayazonda bethi ngiyayithatha nga so kuyafanana gogo.